Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 17 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ikhuluma sikhangele udaba lonke ngokugcwala kwalo udaba lwegugrawundi.
Udaba lwezakhiwo lenye impahla yezibra eyahluthunwa nguhulumende ngesikhathi segugrawundi soluvuselelwa njalo.
Van tovoka kuhangana tilimu vangeli le dulakana ka zvingapa mukatitila kuti tihuke mikumbulo tizive kuti tonwendeze kwanema shona andovoka ndili we ward 7 kamasendu.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selibumbe ezinye njalo ingatsha zalo esigabeni seMathebeleland South.
Okunye kunanzeleleyo futhi endaweni eziningi kade bengabacheki umuntu engakwanisa 10 days abasacheki ukuthi ngabe sasele gcikwane bayamekele hambe emakhaya lapho kubana kufika igcikwane selingena abanye abantu.
Lanxa inani lababanjwa igcikwane le-coronavirus lisehla elizweni jikelele, isigaba seMathebeleland South lokhu sikhokhela kumanani abantu ababanjwa igcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Udaba lwezakhiwo lenye impahla yevuyo lezibra eyahluthunwa nguhulumende ngesikhathi segugrawundi soluvuselelwa njalo. Lokhu kulandela ukwethulwa kwalolu daba edale lephalamende ngomela isigaba semagwegwe kuleli dale umnumzana Anele Ndebele webandla le-MDC Alliance, owathi kumele babuyiselwe impahla yabo abebekuvuyo lezibra ngoba udubo abakulo lezinsuku lubangelwa ikhonoko. Sixoxe lesikhulumeli sebandla lezabu umnumzana Iphithule Maphosa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ibandla lezaphu lihlala likhuluma njalo nje malanga wonke ngendaba ezigoqela amaproperties awezaphu lawezipra athathwayo. Asikhulumi sikhangele amaproperties kuphela, sikhuluma sikhangele udaba lonke ngokugcwala kwalo udaba lwegugrawundi ngoba siyakwazi ukuthi amaproperties ethathwa kwaku uqalisa umbhuqazi operation yegugrawundi okwagcina kusiwa ngumbhuqazi wabantu bezaphu labantu besindebeleni kwele Zimbabwe. So sihlala sithi akulungiswe indaba yegugrawundi, njalo ukulungisa indaba yegugrawundi kugoqela ukubuyisela ama properties ezaphu ngokuphelela kwawo ngendlela ayathathwa ngawo ngomnyaka ka-1982. So siyajabula ke uma abahuquluzi bama-properties ezaphu sebethola ithuba, sebethola lesikhathi njalo bekubona kuqhakathekile ukuthi bekhulume ngendaba yokuthi babuyisele impahla abayithathayo. Sike samuzwa ubabuchinga Dube emalangeni ethi okwenza kwehlule ukubisela ama-properties ukuthi amazibra awabambananga akusikho qiniso lokho. I-division leyi i-sponsor iZANU-PF ngoba bengafuni ukubisela ama-properties ethu. So siyawafuna ngokugcwala kwawo kungabi la ma-conditions njalo awathathwanga ngoba singabambananga, athathwa ngoba sibulawa, athathwa vele ngoba ibandla lezaphu lingafuneki libulawa.
Manje njengoba imizamo ikhanya ilokhu isehlula esiyenziwe phambilini, kuyini eselukhangelele ukukwenza?
Ikhona imizamo ehlukahlukeneyo eseke yayenziwa, njalo ikhona imizamo eqhubekayo. Ikakhulu uke kwaba lombono ukuthi mhlawumbe kungayiwa emthethwandaba, yaba khona imizamo ukuthi kulungiselele lolu hlelo kodwa ke siyananzelela ukuthi laphana kwakudlalwa ipolitiki njalo sisuka sibe lama problems ekulungiseni indaba zethu ngoba indaba iyabe ipolitical njengayena le yaziyaphulezile le ZANU PF le lombuqazwe ku-ground ipolitical in every form kodwa sisuke sesi expectwa kumbe sesikhangelelwa ukuthi sisebenzise ezinye indlela ukuthi silungise le ndaba endlela esigoqela i-legal system indlela esigoqela abo parliament lanilane kuba nzima ukuthi kulungiseke kodwa ke izaphu libandla elithanda ukuthula izaphu libandla elithanda ukulandela imithetho njalo libandla elingazwani lokudlwangudlwangu la ngokudlephana kodwa sikhangelele ukuthi udaba lolulungiswe ngayiphi indlela nje noma yiphi indlela esikufunayo ukuthi ama properties ezaphu ebuye le ndaweni yawo njalo undaba lokuground okuyisisusa sendaba lulungiswe
umnumzana iphithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selibumbe amanye njalo ama structures esigabeni seMathebelele and South endaweni ezibalisa iGwanda, Mzingwane, Filabusi, Bulilima East, Bulilima West leMangwe. Ibandla leli lisanda ukuqhuba uhlelo olufanayo ezigabeni zeMathebelele and North. Asizweni okunenge ngalolu daba kumgcini isihlalo waleli bandla eMathebelele and South umnumzana Vincent Mabikwa Moyo exoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Uhambo lwethu beluluhle kakhulu eMath South Province. Usekelwa abantu bayasisekela njalo abantu bayasiyamukela bayasizwisa. Masi babuza kubantu ukuthi kathi kungani lalingayivoteli iMRP kulelo khetho oludlulileyo. Abantu bakhala ukuthi babengayazi, babengayizwisisi. But kwakathesi ngendlela esiba abayizwisisa ngakhona bayizwisisa kahle kakhulu ngoba ilwela amalungelo abo.
Ama structures siyawabumba mpela yonke lapho esihamba khona ama structures ayabumba. Siwabumba kahle ngabantu abaphuma kuZanu abaye baphuma kuMDC esikujabulelayo ukuthi abantu bakithi bayasho ukuthi no selisisizile lati sesilento engeyethu ungananzelela ukuthi wonke amaphati nje akhonayo kona lapha eZimbabwe ngamaphati wonke akhokhelelwa ngabantu baseMpumalanga ngaleyo ndlela abantu bathi sebethole iphati yabo yasekhaya bayabalwa yebo yi abantu ba 2-3 abangakaboni lapho siyakhona abangakakuzwisisi kodwa lapho esihlangana labo hayi bakwamukela njalo asifosteli umuntu uzikhuluma iqiniso njalo iMRP safundise ukungakhuluma amanga lapho esikhamba khona siveke iqiniso njengoba linjalo njalo abanye bathi thina siyabandlulula iMRP kayibandlululi umuntu thina sabandlululwa kudala sabekezela for 41 years sibandlulula hlala singama vice deputy vice this sabaleka abanye bethu saya kuMDC kuMDC vice wesike kathi sokulama vice 3 so sasesibona ukuthi no kuthi thina abantu beMathebelele ndivele kasibalwa phela la asikho so masingabali ngcono sizenzele kwethu so esikwenzile ikhonoko ke uthi silandele iqembu le MRP abantu balithakazelela sibili come 2023 lizabamba umlomo wangaphansi
lo ngumnumzana Vincent Mabikwa Moyo umgcini isihlalo webandla lemthwakazi Republic Party esigabeni seMathebelele and South obexoxa ecingweni le Studio 7 ekhonale asizweni izakhamizi ezibalisa umgcini isihlalo waleli bandla eBulilima West umnumzana Herbert Nkomo weMadlambuzi unkosazana Miriam Leya isakhamuzi sika Ward 7 eMasendu uMandlovu kanye lomnumzana Dube weMasendu obikwa ezakwenelisa iminyaka elikhulu eyokuzalwa i-100 years ngenyanga kaMpalakazi kuwonalo umnyaka othi ufisa ukubona okukhankaselwa yileli bandla kufezeka engakachiyi lomhlaba.
Umzabalazo uyakhula sibili noma besingela sikhathi lento zokuhambisa kodwa abantu bayamukela sibili esingagazisi ukubona. Kungenzeka na kungaqhuma kunje ngilesibindi sibili ukuthi abantu wakithi ilo bangabezanu Hayi abanye sebekhathele ngokuvotela into engahambiyo.
Ndimi miremu ndleya. Tochibokela kwazokwazo titinzimu umupemaha tindile mbeli. Ngobe swingeno sekwatawa titukwa hayi tawa tigwadzwa kwazokwazo. Thank you very much.
Vanhu ndisi. Ndisi vanhu. Tovoka kuhangana tilimu vangeli ledu lakanaka zvingapa. Mukatitila kuti tihuke mikumbulo tizive kuti tonwendeze kwanema shona. Andovoka ndili weyo wa 7 kamasendu.
Ndovoka nasi ndiligele mugubungano la mthwakazi. Ndivokela kuti ko pamwe tove vanhu vo vanokona vo kuti vana vedu veve nechedza chakanaka. Ndivokela nemwanedu mkhululiwa hakatitila chinhu chatichenjedza. Ndavoka.
Oh, into yakuqala sithwele kanzima ngalaba bantu. Siloka lathi siyancenga sikhuleka kuNkulunkulu ukuthi enxe engancedisana lawo umsebenzile. Siyaswela ukuthi singenza kanjani. Uzame konke okuyabe ubona ukuthi amadlozi kumba akuvumela zama. Ngiyabonga kakhulu. Akula nto engiyikhulumayo eningi. Ngiyabonga umusa nothando.
Labo ngabalandeli beMthwakazi Republic Party. Lababanjwa igciwane le-coronavirus lisehla isigaba seMatabeleland South lokhu sikhokhela amanani elizweni jikelele. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba izolo kulabantu abayithoba munwemunye 9 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni jikelele. Abangamakhulu afika phose amathathu 285 babanjwa igciwane le-coronavirus. Isigaba seMatabeleland South sona sibe labedlula amathumi ayisikhombisa 72 ababanjwe leli gciwane. Siqoxele sakhamuzi sesigaba seMatabeleland South umnumzana Solani nje eminyama moyo oyisiphathamandla njalo sebandla le MDC Alliance othi umumo wegciwane le-coronavirus usunganeno kulesi sigaba.
Baba Gandhi, okwakuqala ngibingelele abalaleli bonke. Umumo ukhona eMatsouth walo mkhuhlane eCovid uyayehla, uyayehla kakhulu emakhaya ngoba sokushisa kathesi. Silokubonga uNkulunkulu ukuthi kungaba kube njalo uyehle kakhulu ungabi khona, ngoba okwenzakalayo ukuthi abantu bazamile abaningi bahamba bayahlaba injection yokuvikela ukuthi xa uthola lo mkhuhlane ungabi namandla emzimbeni wakho. So kuba ngcono sibili kakhulu indawo eziningi akusafanisi ngale nyanga lesivela kiyo ka-August. Kube kunzima kakhulu kakhulu emakhaya umkhuhlane ubuze ngamandla kakhulu. So kwamanje hayi sibonga inkosi eyiyo ephakamise ukuthi kube ngcono singazinjalo ukuthi ungcono bakhona lobo uzagoqela zonke indawo kodwa eMatsouth kube ngcono kathesi.
Sike sezwa ukubana kulabantu abedlula amakhulu amathathu ababaleke lapho abagcinwa khona kuma quarantine centers. Usunjani umumo?
Baba Gandhi, endaweni lapha abantu abagcinwa khona kwenzela ukuthi igcikwani asebelalo lingahambi lefika kwabanye abantu. Izindawo abazibiza bathi ama quarantine lapha abagcinwa khona laba bantu, okwakuqala abantu kakhulu emakhaya engunanzeleleyo thenga singcwaba inyanga ele edlulileyo, saba lombuzo kakhulu kubantu kade bekhona be health ukuthi kubangelwa yini ukuthi abantu basuswe ezindaweni lapho kumele begcine khona babe semakhaya, ngoba yiko ukubangela ukuthi umkhuhlane ugcwale indawo yonke. Yena kekho lo yedwa umzali ongathi umntana kumfo wabo isihlobo sakhe sisendlini sisodwa singasakhona ukumuva lapho esihleli khona ekelo kubana ekiso nxa siya kuye lo muntu uthola lo mkhuhlane. Sahlaba umkhosi sibacela ukuthi bangavumeli abantu, ngoba abantu kade sebecela bethi hayi mina ngingcono ngifuna ukuthi ngiye quarantine ekhaya ukuze beseduze lekhaya. Kakhulu abantu babalekela indlala ngoba nginanzelele kulezi ndawo ngihamba kizo lapho embangcedisa khona ukubathwalela inkuni ngoba akula nkuni abantu laba ngabe kuleyo ndawo mele befuthe mele abantu laba bethole ukudla so uthola ukuthi kona babe khala ukuthi bafuna ukuzenikezwa ukudla ibe nezihlobo zami zibe zikarantayile sibili ngazama indlela zonke ukuba namanikezo okudla so sananzelela ukuthi kona bagcina bekhulela amanesi kakhulu emakhaya bekhulela abanikazi bakuleyo ndawo ukuthi thina sifuna ukuya emzini yethu abanye bagcine sebebaleka babaleki umuntu engakasili amalanga angakafiki okunye kunanzeleleyo futhi endaweni eziningi kade bengabacheki umuntu engakwanisa 10 days abasacheki ukuthi ngabe saselegcikwane bamekele hambe emakhaya lapho kubana ufika igcikwane selingena abanye abantu so iqiniso abantu bayabaleka.
Umnumzana Solani nje mnyama moyo isakhamuzi sesigaba seMathepeleland South njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC Alliance.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umfundisi wenye isonto enaleni emmangweni webubi lemuli yakhe basinde engozini yomlilo ngemva kokuba izikliwi ebezifuna ukubathathela imali zehluleka ukungena endlini zaphosela amabhomba epetulo endlini yabo yalumatha umlilo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi sokuqhamuke ukudonselana kwempahla kamuyi umnumzana Parents Shiri owayengumphathi mtambo wezokulima. Kubikwa imuli yakhe isithi inotho kamuyi ikhanya isisiya ezandleni zabanye abantu abangafuzanga bayithole. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela basakazi khona ngapho eAmerica. Ngiyalibingelela kakhulu ngomusa ngomsebenzi eluyenzayo, umsebenzi osinika indaba zeqiniso lezamanga. Konke siyakwamukela, siyabonga ukulalela iStudio 7, umlaleli weStudio 7 ensuku zonke. Indaba zeqiniso layo zengamanga, konke siyakuthatha, konke kuright, siyabona iziqiniso, sibona zengamanga. Konke kube ngokwethu, siyakusixwazululela thina. Hayi khona emaphathini ngapha ekuvoteni, ngapha ekuvoteni. Yiko lapha endle problem lakho. Angeza ukuthi ubaba wakho ehleze ekhaya engasebenzi. Sekuthiwa akuvote, sekuvotwa ukuthi akuvotele ukuthi ubaba wakho emsebenzini. Wena usiyavotela ubaba next door ukuthi emsebenzini wakho babehleze ekhaya engasebenzi. Sosithi ubaba wakho kahlala usiyavotela ubaba next door ukuthi esebenze ephilise imuli yakhe labantu bakhe. Ephilise abantu bakhe lezihlobo zakhe. Wena eza kwizihlobo zihlezi. Ubaba wakho ehlezi lo mama wakho lo abazali bakho bonke lezihlobo zakho zihlezi zingasebenzi. So siyabavotela wena ukuthi behambe emsebenzini, wena abakho besale ekhaya. Ngibona ngani into embi, asivoteleni amaphathi angithi esindebeleni. Mhlawumbe bengaze bethole umsebenzi labo bazasisupport. Akula mdala babathe ehlezi wavoti wasebenza engayazi ukunakekela abantu abakhe. Ubabe usanakekela abakhe abantwana obazeleyo, hayi khona be-next door. So manxawona ulindebele usiyavotelelo umuntu wasesishoneni le, uwinisa abantu basesishoneni le, badozele emsayidini zabo badla bona le zihloko zabo labantu ababo. Manxa bengasuthi abona esishoneni yikho labo abazasinika khona esindebeleni. Kona lobo ungazovota ngumndebele, vela kulalutho vela abalwaziyo lokuthi wena umbavotele, vela kulalutho abangakupha lona. Kudla bona abama-MP lamakhansela kuphela yiwo abasendebeleni, lina libavoteleyo ngisho likubonayo lizohlala lisithi nywenywe everyday. Hayi akulalutho engalutsho lami, ngibe ngimphosele khona kuncane uma ngiqhubekani lapha ePlumtree ngokuphila, ngisiphilela eKwala eBotswana, ngiphila ngiseBotswana. Ngiyabonga msakazi.
Livuka njani balaleli be Studio 7 lonke ngezindawo ngezindawo. Libingelelwa nguNhlanhla ose France Town eBotswana. Mina ngingowemalunku eLupane duze leSt Paul duze leStolo. Ngibingelela umama wami uNhlanhla khona phana kwaMatshivovo. Lo nkomo RJ ngithi komo unjani mdala ukuphila. Lo ndevula ngaphana sathulani ngithi mdala usaphila yini. Ngithi ngiyabuya ngamdala ngikhisimusi ngizolenzela okuhle lonke khona lapho. Siyabe sigida ngapi lo nyaka badala bami. Ngibingelele lo baba ekana elusulu kondani ngithi mdala wasala njani uyaphila. Ngithi ngizakuvakatshela khona ngapho mdala ngekhisimusi sizogida sonke.
Yey, siyalibingelela njalo kuStudio 7 abasakazi bethu. Lani balaleli beStudio 7 mahlabezulu eZimbabwe kakhulu ngapha emhlukulweni wamaNdebele. Siyalicela bakithi lingalandeli abantu laba ababuya laba ngesikhathi sama-election sebekhuluma ulimi olumnandi sebesithi bona yes ngabakomthwakazi basifuna ukuthi silenzele umbuso wemaNdebeleni. Hayi hayi akisimelo sesike sakwenza lokho kulo mama uMakhuphe lapho ubuyile nginjonge yona leyo wangani uyaphazamisa abantu kodwa kucine kuphelele ngabe kuphelele sesiHarare sebemhluthunela umbumo intambo zise MDCT sebemhlangana ngempama sekathesi kunje usesiya kumaduku sezama kuyamanga lomaduku sebemdlalisa umalalisa sebesithi hayi hayi mgogo hayi wena hamba kuphela wena uyokuba ngu-vice president sizawuyilungisa leyo ndaba eyalungiswa ngubani singakulandeli lokhu bantu asihambe siye register sivote sivotele i-MDC alliance ekachamisa lapho kulochamisa khona lapho esikhona lingezwa lingakhotiswa ngabantu laba abathunywa izalo
amavuko ntu 7 labalaleli bawo ngixakwazi ngibamaxakwa zendawo zezani PF government le yawaziyo ukuthi kadivele imfundo iqakatheke njani ebantwaneni. Kusilophosa umnyaka abantwana bengafundanga uta okreseveni form 4 form 6 ababhala amahloliso bafanele babhale ngonovemba babhalani bafundeni yena uThabela lo secretary lo education lo basitshele ukuthi abantwana bafundeni engasitsheli ukuthi na abantwana babhala i-COVID azange iphambanise lutho azange ivale lutho ayisibo yini abahlala phansi bavale isikolo ayisibo yini abamisa imfundo so bavalo ukuthi abantwana bengakrash pho manje namhlanje sithi akulala i-COVID i-lockdown akulala uthalimisayo kwavulekile bazama ukusela ukuthi bathini nomnangagwa labantu bakhe la emnangagwa kaphendule la emazulu ngoba kusho ukuthi vele abantu abaphezulu abasibusayo la abafundanga umnangagwa wafundanga wafoja i-degree lelo utsho wengakafundanga wabhalelwa la i-degree le-doctorate lelalo wabhalelwa ngu-Jonathan Nimoy. So ngoba bona babhalelwa abantu abethu babhalelwa mbani kabaphendule uThabela nalo kaphendule wavele kubhanda lo kaphendule yasitshela ukuthi kona kumbe uMonica Mtshwanga kumbe Auxilia Mnangagwa basiphendule njengoba bethandi besithi bona abantwana babhala lo nyaka kabasiphendule yimi kuKrujnev la nguKrujnev engikhulumayo Krujnev.
Sanibonani sanibonani bakuStudio 7 zinkokheli zonke ngiyabingelela okhulumayo ke nguRich Nyoni wase Lupane endimimbili kuwathi ngiyathi i-village ngithanda ukulibingelela lonke bantu bakithi elingabaphathi bohlelo sithanda futhi nokubonga kakhulu enisenzela khona izinsuku ngezinsuku ngithi ngeke ngidlulise nje umlayezo omncane kuye wonke uZulu waseZimbabwe engithanda ukusho ebantwini bakithi nonke nje ukuvota komuntu kubalulekile empilweni kuyinto ekhupha umuntu ekhupha kele mangabe sekuhluphekene so ngikusho ukuthi abantu bonke benginesicelo sokuthi umuntu nomuntu akwazi ukuthi uyaya ukuregister ukuvota singabi lokho esikhuluma nje ngokuthi siyahlupheka kwathini kwathini ukuvota yikho okubalulekile ukuthi umuntu akwenze ukuze kulolo hlupho akulomhlawumbe angaphuma ngoba ivoti vele yiyo into efaka umuntu empilweni ayidingayo ngithanda ukuthi nonke abantu bakithi sibeni ntonye senze ukuthi sikwazi ukuthi siregistile ukuvota njalo okunye engizobuya ngikusho futhi ukuthi kuzinkokheli zonke elibheke indaba zokuvota kunenkinga esukube khona ikakhuluma sokuvotwa lapha kunabantu abathunyelwa kuma polling station okuvotelwa khona angamaphoyisa so amaphoyisa lawa into ayenzayo ukuthi bona mangabe kukhona abantu abadala loba ngithi abangakhona ukubhala makufanele ukuthi ayomkhomba ukuthi ufuna ukuvotela liphi iqembu abantu abadala nabanye nje mhlawumbe ngithi abantu basemakhaya ikakhulu basuke abese siba novalo lokuthi ngoba sokunephoyisa eduze so mhlawumbe mayifuna ukuvotela mhlawumbe ngithi iqembu eliphikisayo umuntu omdala loba ngithi umuntu ongakwazi ukubhala abese sethuka ngoba iphoyisa lisuke limela eduze so kusala ukuthi angazi ukuthi yini into engenziwa ukuthi abantu laba bangakhona ukubhala bekwazi ukuvotela amaqembu abawadingayo ngoba iphoyisa maselime eduze vele umuntu usesuka ebe novalo olukhulu lokuthi akasakwazi ukuvotela iqembu alithandayo bengicela nje mangabe kukhona abangakuzolokhu bakuhlolisise bakubone ukuthi kungenziwa ngayiphi indlela ngoba ngiye ngabona esikhathini esedlula abantu abaningi bagcine bevotela indawo abangazithandi ngendaba zokumelwa ngamaphoyisa eduze ngiyabonga abantu bakithi songathi nje le message ingafundwa ukuze abantu bazi ukuthi ukuvota kuyikho okubalulekile empilweni singakhuluma sisheke imlomo kodwa masingazange sayovota ayikho into esingayenza ngiyabonga
Ingcwethi kwezempilakahle kwele Melika zibikwa zingavumelani ukuthi kumele abantu bahlatshwe ijekiseni yesithathu eyokuvikela igciwane le-coronavirus na. Ezinye ingcwethi zithi kumele kuqale kuhlatshwe wonke umuntu amajekiseni amabili kungakaqalwe ukukhulunywa ngeyesithathu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Pete Ngcobo saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni seMaryland lapho ahlala khona
Umumo wagciwane lokhu umubi iganga lonke nje khonapha eMelika nje lomhlaba wonke kakhulu lokhu wabuya umkhakha lo abawuthi i-Delta variant. Bathi ke lo umkhakha lo uyaphangisa njalo ukuthi usuke komunye umuntu uye komunye uyamemetheka ngokuphangisa. Ikani khonapha futhi lakho hayi siyakubona inani belilokhu likhwela nje kodwa kule iviki ephele sengani hayi seliqala lalo kungathi selisehla mbijana kodwa hayi umumo mubi.
Sezivuliwe yini indawo ezifana lamabhawa, amaclub, amajim, lokunye okunjalo. Njalo abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle yokuqhelelana lokugqoka amamask.
Indawo eziningi sezivuliwe zenezo ezifana lamajim nje lokuchiyetshiyeneyo. Njalo bathi abantu mabengena kizo kumele begqoke amamask. Kodwa kuqakathekile ukuthi sikhumbule ukuthi lapha eMelika imithetho yakhona ayifani lizwe lonke kuyaba sokusiya ukuthi umuntu uhlala kuyiphi indawo. Lapha eMaryland bavele bathi lobu ungena esitolo kumbe ungena kujim kumele ubegqoke imask. Kodwa ungakhangela kulezi ndawo ezichene ezifana labo Florida lapha bathi khona abafuni khona amamask. So ngakho lokhu kuyachiyana. Kodwa ngifuna futhi ngisho ukuthi okunye osekuvuliwe yizikolo mina njengomuntu osebenza ezikolo abantwana bonke sebephendukile abanengi ezikolo lapha eMelika eMaryland kuyafunakala ukuthi begqoke futhi njalo amamask nalawo ikanti kwezindawo abavunyelwe ukugqoka amamask sokusiya ukuthi ukuphi njalo so siyabona ukuthi yele into eziningi lokhu zisalwa zivulwa kodwa njalo futhi igciwane lalo lala limemetheka ziningi izikolo esezivaliwe kumbe kusothi abantwana bake befunde bengikhaya ngoba omunye wabuzile esikolo elegciwane
umnumzana Pete Ngcobo isizalwane seZimbabwe isihlala esigabeni seMaryland ngapha kwele Melika
Kuluma laye wonkhusane wase city Kosana band sabe se recorda e town ingoma yakho
singakubibi uhlelo lwethu lalamhlanje ngesihlangele ezinye zenhloko ebesilazo. Udaba lwezakhiwo lempahla yezibra eyahluthunwa nguhulumende ngesikhathi segugurawundi soluvuselelwa njalo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi selibumbe ezinye njalo ingatsha zalo esigabeni seMathebeleland South. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilifisela impelasonto elijukela ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.